sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mungela ku Studio 7 ngesonto mhla zingamathumi amatatu kuNhlangula 2019 mo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeTajamuka sesijikele campaign ithi abantu kumele bahlale bakhalele umsebenzi kusasa bezihlalele ezindlini zabo.
The shutdown will start from Monday, the 1st of July 2019, to Friday, the 5th of July 2019.
Ukukhalala umsebenzi lokuhlala ezindini kuzaqala ngomvulo ukuze kuyefika ngolwesihlanu. Lokhu kusekelwa ngabanye abantu.
Nambona ngani into engcono ukuthi abantu bazihlalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Amapolisa athi azahlolisisa okuzabe kusenzakala kusasa ngesikhathi abantu bekhalala umsebenzi.
Sithanda ukuthembisa uZulu ukuthi amapholisa akhona, amapholisa njalo bazabe bekhangela bebona ukuthi abantu nxa besebenza nxa behamba kulo kuthula.
Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikelana leDR Congo kwelekibhide.
Wonke amaqembu akhangelele ukubana nqobe kakhulu leZimbabwe likhangelele ukubana linqobe ukuze liphumelele phambili alikaze lifike kuma-knockout stages AFCON.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yeTajamuka sesijikile campaign icela abantu bonke eZimbabwe ukuthi bakhalele umsebenzi kusasa ngokuhlala ezindlini zabo. Inhlanganiso le ithi abantu bahlupheka okumangalisayo okwamanje. Umnumzana Promise Mkhwananzi, umkhokheli weTajamuka sesijikile campaign, uthi bakhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazazihlalela ezindlini kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu.
The shutdown will start from Monday, the 1st of July 2019, to Friday, the 5th of July 2019.
Ukukhalala umsebenzi lokuhlala ezindlini kuzaqala ngomvulo ukuze kuyefika ngolwesihlanu. Ngesikhathi lezi sikhangelele ukuthi uMongameli Mnangagwa uzakhuluma labantu ngokwenzakala elizweni, ikakhulu ngokugugudeka komnotho.
During this period, we expect President Mnangagwa to address the nation and to do something about the rampaging political crisis and untold economic hardships facing the generality of our people.
Uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe leZimbabwe, ngakho ke sokumele athiye umsebenzi.
President Mnangagwa has two choices before him. Number one, to resign and allow Zimbabwe to move forward.
UMongameli Mnangagwa ubhekane lokulandelayo ukuthi athiye umsebenzi ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, njalo lokuthi akhulumisane labantu bonke ngokudlelana kukaZulu, uhulumende wakhe labanye abantu.
If President Mnangagwa refuses to yield to these demands, on Saturday the 6th of July 2019, the people of Zimbabwe will be left with no choice but to come out of their homes and march to the State House in Harare.
Lokhu kusekelwa umnumzana Gibson Mlawuzi.
Mina ngifikela khona lokhu ngifuna imali, imali akula mali, akula msebenzi. Manje singasebenza singaholi kuyabe ukuhambelana njani mfowethu?
Ubona ngazani abantu bangahlala ezindlini bazaze babuyele nini emsebenzini?
Yikho lapho uzazi ukuthi khona bona laba lamajaha babona ukuthi khona izinto ziyabheda lapha, bona bayasuda thina siyafa ngendlala lapha. Ababisi imisebenzi, babisi imali nokudla. Yikho esikufunayo.
Kodwa abantu abayisabi yini ukuthi uhulumende angabethusela?
Abantu abasela option ngoba nxa ulambile kuyafana lokuthi vele usifile kudala anjabona. So akuncedi ukuthi uhlale kuphela wesabe, kungcono singene esitritini.
Unkosikazi Madonna Ndlovu uthi abantu sebekhathele ngokwenzakala eZimbabwe.
Nambona ngani into engcono ukuthi abantu bazihlalele ngoba ukusebenza lokungasebenzi kuvele kuyafanana.
Ubona zani ke amapolisa lamasosha pho akasoza angenela abantu abagande ngakhonoko?
Amasosha nxa benganika i-directive yokuthi agande abantu azagande abantu, kodwa noma bengabagande abantu bazabe baganda kodwa imali ayisoze ibuhambe emasosheni, so babenza into engayisisi.
Singathi ke kunjani kodwa libhekane lakho khonapho lapho likhona?
Khona kuvele kunzima, kunzima kukhulumeki.
Imali pho abantu bayithola ngapho ukuthi baphile nsuku zonke
akuna mali sosekuthi abantu badlisa bathi kumbini izwe lonke lichabalale izimbabwe ichabalale ukuthi bebone ukuthi akusela lutho
isikhulumeli samapholisa usenior assistant commissioner Paul Nyati uthi bazahlolisisa okuza kwenzakala kusasa
nxa kuyikuthi kule izinto esimele sizithele kuzulu sizayenza njalo kathesi njengezimbabwe republic police sithanda ukuthembisa uzulu ukuthi amapholisa akhona amapholisa njalo bazabe bekhangela bebona ukuthi abantu nxa besebenza nxa behamba kulo kuthula
ibandla lezanu PF lithi kubi okwenziwa yinhlanganiso yetajamuka sesijikele campaign omunye wabasola lokhu ngumnumzana Belief Gawule wake wamela ijolojo edalele senate
kulokho kufiswa kwenziwa ngabantu ngiyakuzwa sibili kodwa ke ikuthi abantu bona kwesinye isikhathi indlela abasebebone ngayo kodwa ke mina ngithi kodwa ukubona kwabo mbona ngani ngithanda ukuthi ngahluke ngibidana kikho ukuthi hayi kade ngisithi mina ngabe siyancedisana ukuthi yona lowo mumo ozanywa nguhulumende ufeva bona ikakhulu njengezisebenzi ekade zihola imali eyi-RTGS sokuqala kulokhu uzakhonaku ku-announcea kusenziwa kuqalisa ukuthi kusebenze kukhanye imali lezi zangaphandle zisiwa amandla lazo siye ama-rate lana sesiya phansi okutshengisa ukuthi kulokhu ulungisa okuthile kodwa ngingakhohlwanga ukuthi phela ama-austerity measures lana esasikhulunywa nguminister we-finance akade bekhangelele khona uminister we-finance kunye lo minister we-industry uNdlovu bebekhangele khona ukuthi xa kade sokunje le ntengo yezinto iza kulihla iye phansi mbona ngani sibancedise ekwenzeni khonokho yikho ngikubonayo ukuthi kathesi umumo lo uyazilungisa wona ulungise uhulumende ule ndlela zokuncedisa ukuthi abantu izinto zabo zibe ngcono
kodwa abantu bayakhala sibili babagawula bathi-ke intengo yempahla ejiyeneyo isikhuphuke okumangalisayo kambe bakhala nje yize nje kuphela kube kuvele kunjalo
kuliqiniso libuhlungu khonokho esimele silivume futhi ukuthi izinto zikhwelile kodwa ukukhwela kwezinto kwakhona uhulumende ukhanyile ukuthi ule ndlela zokuthi akulungise khonokho nakhona kwasekwethulile kathesi okokuthi kusebenze imali eyodwa phakathi kwelizwe kungabi labanye ababangcono kulabanye sobe silingane ngemali nale esilayo kungakhathali into zike zakhwela izolo kodwa ukukhwela khonokho gibsi sikukhangele kwenze nabomo akulento esingakhwela suku zonke lento ethengwa kolapha lento engadingwa kweyinye indawo ekhwezwa suku zonke uvuka kukhweza yiwo kutshengisa ukuthi yiyo kuthiwa yisapote disibili ebuhlungu kakhulu nxa ungazange uhlangane layo
abantu abaningi kubeke kanje babagawule bathi abalaqiniso lokuthi kwenzakalani even labo somabhizimusi bathi ukukhuphula impahla benzela ukuthi phela bazivalele lokhona kuthiwa yi-hedging yokuthi nxa kungadubuka phela asale bambe kunye akunjalo ba
yazi kipsi mina ngifuna ukumutshela mhlobo wami ngithe umthuli wakhuluma akekho u-finance minister ongcono lapha ezwenikazi le-Africa ongedlula umthuli Ncube ngoma khangele umthuli Ncube uyayazi into ayenza ungakhangela yonke into yena le eyenzileyo ugoloko okukhuphuka kwempahla kade kuyinto yesabhodedile into yena le eyenzile kade siyethuse bona abantu kade beganga bona abade besenza into ezezimali lapha umthuli ukhulumile wathi yena hayi kuzaba buhlungu endleleni lapho esihamba khona laphakathi okathi kodwa phambili kuzaba ngcono
inhlanganiso ezimbalwa ezigoqela iZimbabwe Congress of Trade Unions zithi kazisizongxenye yalokhu okwenziwa yitajamuka sesijikile campaign.
Zimbabwe, the voice of America.
Zinana masiva we,
nila
baba mkulu, babelo bola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla ngixoxa lomnumzana Ngwenya siyakwamukela kuhlelo ubaba Ngwenya
ngiyabonga baba Dusi
ye akusitshela ukuthi ukuyiphi inhlanganiso
mina ngunhlanganiso ebizwa kuthiwa yi-Matabeleland Cultural Trust
yinhlanganiso
ekhangele ama-artist aweze-culture
lapho-ke utshoni sibili ezamasiko labe likhangeleni
nxa ungathi uyabhekisisa kathi sizabona ukuthi indimi zethu kakhulu ngathi ematebeleni eziningi ziyalokhu zichabalala kusenziwa ukuthi mhlawumbe amabhuku engingafundwe ezikolo kasabhalwa ngendimi eziqondileyo zenyezo njalo lokuthi ivele indimi zenzo kazikhulunywa okuya ngaphi labahlabeleli abafanele behlabeleli ngalezo ndlela maybe kabekho kumbe labakhona ngani baleli hloni bayesaba ukuphumela egcekeni so-ke thina njengayo laleli nhlanganiso sizama ukuvuselela ukuthi each and every tribe ekhona kuloluhlangothi lwangakithi ngapha lwemandebeleni bekwanisa ukuthi bavuselele amasiko abo through ukuhlabela kumbe ukwenza imidlalo njengama-drama kanye lokubhala izingwalo lokunye nje okumayelana namasiko esingakhangela nje into ezinjengeweaving yamabhasikiti nokubaza okuthize. Kukhona izinto ezibazwayo kumbe ezenziwa ngezandla eziqondana exactly lama-tribe athile kumbe ezenziwa kuphela ngama-tribe athile.
Selenzeni khona manje okutshengisela ukuthi umsebenzi lowo sewuqalile?
Zaka 26 May, ibe le Cultural Expo kunapha koBulawayo, lapho nje besinxuse khona abalobi thize bafike bazo-exhibita amabhuku abo, nabanye nje abantu abaku-culture abafike bazotshengisa umsebenzi abawenzayo njengemigido, kakhulu saba nemigido lokuhlabelela, zaka 26 May.
Singathi kodwa nxa likwenza khonokhu abantu bathini?
Bayakuzwisisa, bayafisa sibi kakhulu ukuthi ngawe ukuthi kuyaqhubekela phambili. Ngingasikhangane nje ama-stakeholders wethu, abantu abanjani engingathi bangama-interested parties, ama-institutions anjengayi-traditional leadership, izinduna lama-sebhu. But bona luhlelo oluqonde kakhulu lolo ngoba yikho abakulwisayo labo ezindaweni ezingaphansi kwabo bezama ukuvuselela amasiko kodwa kusehlula ngoba bakuyonanzeleleka ukuthi intsha ekhona yanamhlanje ivele island daba kakhulu lekhuluma lento zamasiko akithi instead iwarde kakhulu ngokuthatha amasiko akwamanye amazwe yokuthi ungakhangela khona lapha koBulawayo. Abafana abaningi abancinyane lapha vele bazithandela ukuthi balalele R&B music yabo hip hop okuyizinto zase-America khona ngalezo ngasuza lapha kithi eZimbabwe. So kuba lohlupho-ke lokuthi amasiko abe lokhu inyamalala zatshose kumbe le migcipho ethize iyalokhu inyamalala izilonge ezungela muntu okupromotha maybe ukuthi idlale kumbe lokuthi abangama-artist akhona kanjani bangabi nenhloni baphumele egcekeni bazipose ukuze kwanise ukugcinela amasiko.
Ye, siyakuza kakhulu-ke insizo yakwethu, kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye-ke akuvalelise abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu balaleli ngokusilalela namhlanje ku-Studio 7 olivaliswayo yimi uNgwenya. Ngiyathemba ukuthi sasenza sonke ukuze sikwanise ukuqhuba sivuselele amasiko ethu ngoba isizwe siyatshabalana, isizwe esingela amasiko siyatshabalana.
Siyambonga kakhulu-ke ubaba uDennis Ngwenya weMatabeleland Cultural Arts Awards Trust ukhona ngale-ke koBulawayo. Silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ngolivalelise emoyeni ngenjabulo umthembo sithemba uGift Dube lilane. Ngesizwe okwamanje esiphathelene labatsha silo Mike Hove.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo silo Carol Lunga ongumlobi osanda ukhisha ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi Essential Skills Mike. Ugwalo lolu lule njongo yokuthuthukisa abatsha. Carol Malunga, ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo, unjani?
Ngiyaphila. Unjani?
Hayi, mina ngiphilile, ngilethemba njalo ukuthi labo abalaleli bayaphila. Namhla kuhlelo sikhangilukuzwa okuningi mayelana logwalo lwakho olusha lolu olungaphansi kwesihloko esithi Essential Skills are for Highly Successful Youth. Awungitshela okuningi ngogwalo lwakho, mama.
Okay, ngiyabonga. Ugwalo lolu ngilubhale okwenyanga ezimbalwa ngile nhloso yokuthi ngikhuthaze abatsha ukuthi bazithuthukise enhlelweni ezijeneyo abangabe bezenza kubalisela ukufunda ezamabhizinisi kumbe emsebenzini lapho abasebenza khona. So ugwalo lolu lukhangele esingathi ngesikhiwa ngama-skills akhuthazwayo kakhulu ukuthi abatsha kumele babe lawo ma befunda emabhizinisini, emsebenzini yabo, lasempilweni yabo. Ayabaphathisa ukuthi baphumelele kukho konke abakwenzayo njalo bakwazi ukuthi nxa bethatha izinqumo empilweni zabo bathathe izinqumo ngokuhlakanipha okukhulu.
Uthinta udaba mayelana ngesikhiwa sithi ama-careers angithi bengifisa ukuzwa kuwe ukuthi njengoba eningi labasakhulayo ikakhulukazi eZimbabwe bakhona abaningi abafundileyo ngempela kodwa bayakhala besithi imisebenzi, ubona ngani ugwalo lokho lukhani lubasiza na?
Kulesahluko esikhuluma ngalokho esikuthi entrepreneurship, isahluko esi sikhuthaza abatsha ukuthi bangakhangeli kuphela ukuthi bona bathi bangaqeda ukufunda ema-university, ema-college bathi bafuna ukuqhatshwa. kabafune ukuthi baqale amabhizimusi angathuthukisa lapho abahlala khona ukusolva bakwanise ukuthi bathole bayenze ibhizimusi esolva a particular problem kulapha abahlala khona.
Ugwalo lwakho luyathinta njalo ngesingisi bathi emotional intelligence. Awuchasisele ngamafishane ukuthi nxa umuntu esethinta udaba olwe emotional intelligence lapho ukhuluma ngani?
Okay, emotional intelligence ikhangela singathi ngama-emotions omuntu. Nginike umzekeliso, nxa umuntu esemsebenzini kungenzakala ukuthi kufike abanye asebenza nabo bakhulume okubi ngaye. So emotional intelligence ithi wena kumele ubuhlakaniphile in terms of ama-emotions. Kumele ukuthi ukwazi ukubona ukuthi umuntu lo ngathi uhlose ukhona ukuhlosileyo, mhlawumbe umuntu usuke lapha ahlala khona engajabulanga. Ma lowo muntu efika emsebenzini, wena nxa uyi-emotionally intelligent akumelanga ukuthi ulwisane lalowo muntu. I-emotional intelligence ithi zikhangele wena ukuthi ama-emotions akho ngaleso sikhathi athini.
Awungitshele-ke ugwalo lwakho lule njongo yokuthuthukisa abantu abasakhulayo abadabuka kwele Zimbabwe kuphela na?
Hhatshi, lujonge ukuthuthukisa abatsha nje bonke jikelele, ngoba inhlupho lama-skills afunwa ngabatsha kulesi sikhathi esesiphila kiso ese-21st century. Ngama-skills nje afanayo naje wonke.
Isikhathi iso singasavumi sesifike emaphethelweni ohlelo. Bengicela ukuthi ugqibe uhlelo utshele uZulu ukuthi nxa befisa ukuthenga ugwalo lwakho kumele bayephi, njalo nxa befisa ukuxoxisana nawo kumele bayephi.
Caroline Bunga ku-LinkedIn, kumbe bandinge njalo ku-Facebook ngegama elifanayo, kumbe ngingabanika i-email address yami ethi yona carolyne@gmail.com. kumbe bandithole ku-WhatsApp, inamba zami zithi 0026876131392 09.
Hayi, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwesihlabathi.
Ngiyabonga kakhulu.
Isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwalamhla olebalisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hobe, ngithwala komuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe. Okwamanje-ke sokuyisikhathi sokholo lwesiKristu silontukamele inkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenispanda. Igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ntambama kusihlwa.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhulumisana lathi njengesizwe seZimbabwe, ukuba nxa isizwe siphakathi kwenkinga siphuma njani phakathi kwayo. Nxa sikhangele ilizwi likaNkulunkulu, lapha ngikhangele imlando wesibili ichapter nga-7 ivesi nga-14 ngizabala kiyo. Lithi lona iBhayibheli, uba abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba bakhuleke bengidinga bethiya indlela zabo ezimbi, mina ngizakuzwa ngisezulwini ngithethelele izono zabo ngikhulule ilizwe labo. Amehlo ami azavuleka lendlebe zami zizalalela umkhuleko owenziwa kulindawo. Siyakwazi thina ukuthi nxa sikhangela amaviki lawa edlulileyo, ilizwe lethu lingene phakathi kwenkinga. Nxa sikhangela ezomnotho, abaningi sebedidene izingqondo ukuba bazakwenza njani. Nxa ungena ezitolo akuthengeki, nxa uphuma usithi ungcono ngethela amafutha ezimota akula, nxa usithi uyayenza lokhu kunzima lokhuyana kunzima. Abaningi phakathi kwethu engxenye ngikhuluma kanje abatholanga ukudla. kota sithini nxa kunjalo lapha sikhuthaza ilizwi likaNkulunkulu lithi lona nxa kunjalo uNkulunkulu ukhangelele abantu bakhe uthi uba abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba ngobani kanti abantu bakaNkulunkulu kuthi lapho uNkulunkulu ukhangele ibandla namhlanje ngikhuluma lebandla lomzimba kaKristu uNkulunkulu ukhangelele thina ukuthi yithi esilezihluthunela zokukhulula ilizwe ukwenzela ukuthi ezomnotho zibe khona abantu bakhe badle basuthe kube layo yonke into kusebenzeka kuhle sikhulula njani thina njengebandla lezo zomnotho lapho yakhuluma uNkulunkulu ekhulumisana lathi uthi into eqhakathekileyo ngomkhuleko ikho lapho izwi lakhe lisithi lona uma abantu bami ababizwa ngebizo lami bezithoba bakhuleke bengidina ngakho into edingakalayo eqhakathekileyo yikuza phambi kwaNkulunkulu ibandla lizozithoba limdinge singenza wonke amacebo kuthiwe hayi lapha iminister of finance iyenze kanje silwe thina sodwa abanye bethi hayi ngabe kwenziwe ngalindlela kodwa mbona nxa sikhathe esisigabe sesikiso sokudingakala ukuthi ibandla likaKristu lize phambi kwakhe lizithobile liye kuthi baba sesizame yonke into khathesi sokudinga wena ukuthi ungenele elizweni lakithi ngoba uthi yena ngezwi lakhe lapho uNkulunkulu kumele kukhulekwe ngiyabona lapho izwi lakhe lithi njalo kumele abantu bechiye indlela zabo ezimbi kuthi ukuthi kuyabe kudingakala ukuphenduka njalo njengelizwe ukuze uNkulunkulu asizwe nxa siphenduka izwi lakhe lithi yikho okuvula indlebe zikaNkulunkulu asiphendule sizabona ilizwe lethu lalo kusiba lokuphenduka le turnaround ikwi-economy yethu kwezomnotho abantu bathola ukudla
akuyiphethe mfundisi
izaphetha ngokuthandaza baba egama likaJesu sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe umoya wakho ingcwele siza kuwe sizithobile siphenduka thina njengelizwe ekuzo zonke izono esilazo sigezise ngegazi lomntana wakho uJesu sithethelele njalo uphilise ilizwe lethu kube lokudla kube lokusuthe ebantwini bakho ngegama likaJesu Kristu amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo siyahlanganelawe ke ngeviki ezayo. Wezemidlalo iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikelana namhla leDemocratic Republic of Congo kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe kumele linqobe emdlalweni lo ukwenzela ukuthi liqhubekele phambili kumncintiswano weAfcon. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo muzi wethu Hadebe incwadi kwezemidlalo.
Wonke amaqembu akhangelele ukubana nqobe ikakhulu leZimbabwe likhangelele ukubana linqobe ukuze liphumelele phambili alikaze lifike kuma-knockout stages AFCON sokuqhathekile ukubana benqobe ukuze bebe lethuba elihle lokukwenza lokho.
Nxa ukuthi linganqobanga iqembu kuyahamba njani njalo le-DRC lalo linganqoba kuyabe sokume njani khonapho kwengalani ye-group A le?
Siyananzelela ukubana amaqembu amabili emagroupini lawa akhona angu-6 ayaphumelela ukubana ephambili kube sokusithi lamanye amaqembu amane azaqeda kakuhle ku-position 3 lawa hamba phambili kungakho iqembu leZimbabwe likhangelele khonoko ukuthi mhlawumbe lingaqeda lingu-number 2 ma linganqoba iqembu le-DRC kuye ukuthi iqembu le-Egypt linqobe iqembu le-Uganda kodwa iqembu le-Uganda ma lingathola i-point ku-Egypt iZimbabwe yabe isikhangelele ukubana yona iqede ingamanye amaqembu lawa amane abeqede ekakuhle ku-number 3 kungakho-ke kuqakathekile ukubana iZimbabwe ihambe nje isiyazidingela ukubana inqobe idinge i-3 points ukuze iqede ile 4 points iyabe isile thuba elihle sokuya kuye ngokuthi kwamanye amagroup yabe kuhambe kanjani.
Ubona ngazani kodwa kuyaphuma njani khonapha nxa ungajaya loko kutwa ebhula sangoma
ikubana nje iqembu leZimbabwe lona liyansukusidanisa kodwa namhlanje ngibone ngathi lizanqoka ngethu kaqansi eqandeni iqembu leli eleDRC sesike salitshaya kuma qualifiers sabuya sadrawa lalo kungakho ke ngikhangele ukubana namhlanje iqembu leZimbabwe linqobe ngethuka zero.
Umuzwe wethu hadebe ingcwethi kwezemidlalo sixoxelaye ekobulawayo. Siphinde sabuza abantu umbuzo lo ukuthi kambe iqembu elizaphumelela yiliphi kumncintiswano lo. Lokhu ke sikuphanyeke kuFacebook kuVOA Ndebele kuzobuya le VOA Studio 7. So ke siyabona ke uPatrick Sithole uthe Zimbabwe 1, DRC 1. Kuzobuya ke uHumphrey Tsopotsa uthe Zimbabwe 0, DRC 2. URay Sithole uthi Zimbabwe 3, DRC 1. Wilson Anthony Kamosha uthi Zimbabwe 1, DRC 2. Then uzobuya ke umshayi photos uthi Zim 2, DRC 2. Uzobuya ke uDave Man uthi mina ngisoze ngibukele ngoba angilamlilo kagetsi bacijile abantu bezisa soke ngisoze ngilibone ke ibhola leli. Kuzobuya ke sibona abanye ukuthi bathini. Umusa Mazibuko uthi into zeZimbabwe kungani angihambelani lazo nazokubuya zenguqu kusihlala sikhala kuphela ongapheliyo. Umsunduzwa Ndlovu la uyakhuluma lapho uthi mina ndingangixoxela abantu bakithi iZimbabwe ndingangixolela abantu bakithi iZimbabwe izawina or izadliwa kimi akutsho lutho lokho ngitshola kancane. Kuzobuya ke uMartin Nzira Mati uthi Warriors zithembile phela ukuthi lilithele emambuleni. UFortune Mpofu uthi sifuna ukwazi ngemali entsha eZimbabwe athi zomdlalo lezi babadube. Kuzobuya ke uLungile Lungi Dube uthi liphuma kuphi kuyiphi channel singena kuyiphi decoder ukuthi sibone umdlalo lowo. Uvusa umuzi Tom Swanda uthi okay siyabonga kakhulu kodwa ngikwazi ukuthi kuyaphuma njani. Unqobiza Gwalagwala uthi bengawina ngo-1 kumbe ngo-2 bangaqhubekela phambili, asoze baqhubekele phambili kodwa bangahlohla 3 balakho ukuthi baqhubekele phambili. Kuzobuya uDN Ziki ukuthi asavelelwa abantu benkosi. Sabona ke lomsongelo machobana uthi ya asazi ukuthi kuyahamba njani. So kunjalo ke Zimbabwe. Ngayihlukani ngothi sike sikhangele ngamafutshane indaba ebesikhokhela namhlanje. Inhlanganiso yedadamu kasesijikile campaign ithi abantu kumele bakhalale umsebenzi kusasa bazihlalele ezindlini. Amapolisa athembisa ukuthi azahlolisisa okuzabe kusenzakala kusasa ngesikhathi abantu bekhalala umsebenzi. Iqembu leZimbabwe Warriors lizanqikelana namhlanje lele Democratic Republic of Congo kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olubalelisayo ngu-Kips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.